sibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho. Sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, yena ongusakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba ze-transport izintaxi. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, linjani khona ngapho e-America?
Hayi, thina siphilile. Makaza, awungitshele okuningi ngale nkampani yakho.
Alright, so iZimtaxi i-app ukuthi nxa ufuna ukubiza i-taxi kulapha koBulawayo, uyakhomba ukudownloada i-app yethu ku-Google Play Store, then ungahamba ku-Google Play Store, then ungadownload i-app yethu, then nxa usufuna ukubiza i-taxi uyakhomba ukubhala lapho osukela khona nalapho ofuya khona. Ungayenza njalo udriver we-taxi uzabuya ezokudoba khonapho.
Njengoba i-data iyabiza imali eningi kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi?
Ya, nxa ungela data efonini yakho, ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, then bayakuncedisa khonapho ukuthi usheze sebekubizele i-taxi yakho izina ungela data.
Hayi, siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangi kahle kwele Zimbabwe. Eningi labantu abaphila bephetsheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele-ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha koBulawayo, ngafunda eMpophoma, kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngendlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela induku ezisebantwini, ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni njengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintshe izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabona ngcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizimusi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizimusi lakho?
Yeah, so now ungela keshi ekhethi yenzithi ubhadale yini i-cotex.
Right, silokhu sikudaba lunye sixoxa ngesimo somnotho. Siyamuzwa umongameli yamaseno Mnangagwa ebhoda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthazwa na ukuthi abontanga baphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukucalisa ibhizimusi akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho liregistre i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe, labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bekuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapho abayabe khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa, then besinike i-support.
Kule Zimbabwe kulamankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizinisi efanayo nenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G-Taxi, bese kubuya eyakho iZimtaxi. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Into yakuqala khonapho i-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu owakhulela koBulawayo, ngathi sengihamba lami eHarare khathesi ngase ngibona ukuthi kulapho G-Taxi, kodwa mina zange ngize ngakho lapha koBulawayo. So mina abotha ngcono lami ngiqalise ukuba le taxi koBulawayo. Njalo thina i-app yethu yeZimtaxi ayiqedi idatha.
Hayi Thafara, isikhathi sesesiphelile bhuti, nginethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo.
Lami ngibonge.
Mthwakazi omuhle, lumzwile umnumzana uThafara Makaza, nguye owathungula inkampani ebizwa ngokuthi Zimtaxi. Abafisa ukumsekela umfana lo, hambani ebulenjini bokuzwile bazisa ekhasini labo ele-Twitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI, yoni username yabo. Kwanele kwalamhla, masikane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye-bye.